Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zivandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthathi wathinawo nakuthathi uthi yeyutungamiri watinawo nehurongwa zvozvinotsvakurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongeni.
Hayi, mbona ngani kuyekuyibuzenga ngesikhathi masikhuma sakhanga lesiNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantu bembuzo qaqileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watinetaka kunoparura izvo muchapi-chapi watinawo nhapi-chapi uchi yeutungamiri watinawo neurongwa ndozvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuzenga ngesikhathi masikhuma sakhanga lesiNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantu bembuzo qaqileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura. Ngokunjalo-ke umongameli ukuthi njani banane bevika laphana usweli impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama lama proteins iyadingakala emzimbeni womuntu. Abantu angebebe ama-vegetarians bonke, and okunye is-cultural. Abantu bethu ngonini bazwa ngokudla inyama kufuya inkomo, badla inyama bakholise imphimba kudliwa inyama. So okunye vele nje kuyabe so yi-assault or insult to ama-cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo nxakadokotela. So mina ngibona ngani nje kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ngokuthi into ziyadura, abantu abasabayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi.
Manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela?
Nenzelenakani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yako senkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela, maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesiNdebele ngesikhiwa bathi ngama-immediate things, njengokuthi yayinanzekala bavotele uphuyisipuni lamathoshi emakhaya, baholiswa kantu azi bevota besithi iphathe nje iyanika amathoshi lezipunu lerayisi ithukeji yerayisi. So abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotela wani abantu abakwazi abakakuzi khona lokho. So bavotela umuntu ofika wabapha ulutho, mbona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho. Nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandiweni, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele, iWorld War yesithathu. Elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War, impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa ukuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube nempi yomhlaba, hhayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini, yeye khona kungenzakala. Kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi bathi akusesekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukucatha ngomunwe. Nxa silandela lokhu esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengokusitsho neqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo, uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu beMelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini beMelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi lani lani, hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yilokho esili ngesilungu threat, ube sethusela impilo zabantu beMelika. Abantu beMelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho, kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekako ngangibulala uGeneral Law. Kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namtu sikhuluma ngaleyo ndaba, kaba sakhuluma ngamacala la awetheswa inkundla ePhalamende yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungula abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya ekhulumela.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumnezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kugoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho, siyakukhalela khonoku ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasizisa imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi lalobo mnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe la uhulumende yangenela sithola amabili khona ukuthi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizama zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa ngifisa lokuthi ngama-non governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke hayi undoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emaNdebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngukonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khupheng.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibilibuhle, impilo yabesifazana ibiluhlumi kakhulu. Imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama. Nxa ikhuluma iqiniso, bekudoswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaThandile? Hayi, owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khupheng xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe isikhundla bagcina bona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje kungavele kube lo lutho ye uThokozani, kungaba lo lutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhu za inhlanganiso eyabunjwayo
ipolad,
ibizwe lakhe yilo eliphumayo, kodwa ayisuye yedwa wajona leyo Polad. Njalo kayisuye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana, ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani waye engongcwaba uLokhuza uMgabe. UMgabe kakulamuntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uthangelayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa uMnangagwa, wahamba wayambamba izandla kwa waba khona ngale naye e-National Stadium. Akulamuntu wakwathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuPolad maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli, imbongi yangona ngayipheli. Uma WhatsApp group khona iNguThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akuna permanent friend, akuna permanent enemy. Kati yena nguyona ama-permanent friends lama-permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo-social media labanye bechothozwa abakuPolad. Kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Ye hayi, abachothozwa kufana naloko kaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitho lesibhedlela ungabona itemperature yakho sibhala nge-red pen ukuthi kuthi yabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umuye uMgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyalelana ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena uMnangagwa sevumile khonalokho. Sokuvuvi njalo abantu badingani kuMnangagwa, bayathengisa njengoba ngisitho uMnangagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi a-a akhulume nabantu bezana, abafazi kabavunyelwe. Yini Polad ngokubona kwami mina ngeke ngayi-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba kathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu, nami ngizibonile ngizizwele ukuthi sina sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule, into leyi yehlule nathi siyibonile ukuthi yehlule. Otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo laba abathi bona bangakulungisa, akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso. Khele nzima special njengabomama. Ompuphu kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agents ezitolo. Nxa uyifisa esitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ijoge lakhona elitolwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagesi kangikhulumi ntombi. Indiza iyaqhatha ekuseni uvuke kule busuku ukuthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile, akula magesi. Amagesi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke-ke ebusuku khathesi ngo-12 upheke, uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yateuyake enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa, babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo. Futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akunamanzi, kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho yinto egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalele endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile, yena ekutshelelayo ukuthi ulambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu. yena owazakala ngokuthi uGonyeti ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga uSithandekile, ube lelanga elihle.
Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhisi.
Isandikuse
Number 9 sile ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K, ingoma ethi ziyalenda. Sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo.
Safasashiya basale kuyazenzela kithina bantabasha kuyazenzela.
Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Yithi kuse Charge Office yini? Akuna problem, bemfunga ubuza ukuthi lingaba le charge efone lomntwana omncane yini? Kathe Charge Office le charge. Oh, sorry my sister, we sithi ya charge ama phone. Okay. Okay, fine. Charge. Kathe Charge Office le charge. Charge office, Richard Jan. Okay.
Ku number 5 silengoma
2010
eye Asaf ingoma ethi vibe is correct
jalo yazi ukuthi uphethe galala galala sina sketches sizizwe galala galala try nikala sekasu bona bas abafana in the area hamba go put your hands up when we come around from the city of kings and the queens and the thing that could bring me down look mommy you better love me now can't fight the clothes, they just got to know the vibe is correct,
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 yeah. The number 4 says he ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry omubi
show the full GG lifestyle yami konje mutero koga fani ole blanca ye agi Gigi lifestyle yami tifuna ucherry omuvi ukuthi wonke amajiji akawamfuni politist engathi amapriesta wakhuli omuvi ngathi ufake imascara ifukhanyele ebe ngathi ngumfana olomhlupha ngathi yena ngomampara uhamba liphi singathi ushaye ihoke para ngathi baismayili uyabekhala funa ucherry ngathi fakele ibhaji ucherry ngathi ugele ipox cut Uthero wami yedwa ungcola angathi ubegejwa ufuna mina uthini ufani
ijembe mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi ngelimana
yabo
Number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
Nihambile umango mutyang intola ngofana nawe
I've been searching all around the world where are you where are you
ukuphi wena sanga sa
Number 1 asile ngoma kamsiz K ethi icherry yami ke ihlombe MC's K
The bottom with all desire yells and all exists Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl She's a masterpiece, take a look at her Coolest girl I've ever met She's the best I've ever had Keisha Cole, ever said, always real, never fake Wife in material, she's the type to bring home Mama's gonna smile when I make the best intro Every chick's jealous, she's the one that wanna be Every chick's jealous, jealous, jealous Every chick's jealous, she's the one that wanna be Every chick's jealous, jealous, jealous Icheri yama kwana icheri yako
Icheri yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni semathepeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwamhlanje igama lami ngu Chris Gander sidibaneni njalo ngomvulo yeah.